Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uEvans Zininga ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhla ka 2 Nhlangula 2023 nguGaino Gumede Saidi endabeni zethu namhla.
Kuzaba nzima ukuthi ama-NGO asebenze kalula phakathi kwesigaba, phakathi kwabantu. Ngenxa yokuthi umthetho lo omutsha unikeza amandla amaningi kakhulu kuministry.
UZulu weZimbabwe uveza imbono ehlukeneyo ngokupasiswa komthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo we-PVO Bill lidale le-Senate izolo.
The government of Zimbabwe has stated on numerous occasions its readiness not only to welcome but also to facilitate those ZEP holders who wish to return to Zimbabwe. In order to adequately prepare to do so.
Ummeli weZimbabwe kwele South Africa uthi ihofisi yakhe isilungele ukuphathisa inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ukubuyela ekhaya nxa ama-permit azo engesulwa ngonhlangula. Amanye amalunga ebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora asemangalele inkokheli yebandla egoqelwa umnumzana Douglas Monzora emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe uveza imbono ehlukeneyo ngokupasiswa komthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo owe-PVO Bill lidale le-Senate izolo. Ibhili le isimelele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ayisayine ibisisiba ngumthetho opheleleyo ozahle uqale ukusebenza. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthetho lo usolwa ngabaningi abagoqela abakumabandla ezombusazwe aphikisayo lenhlanganiso ezizimeleyo besithi uzaphambanisa ukuba abantu bakhulume bekhululekile kanye lokuncedwa kwalabo abakade bethola usizo kulezi nhlanganiso. Amalungu ayedayela ephalamende nabalula ilungelo loluntu bathi lumthetho uzakwenza ukuba inhlanganiso ezizimeleyo njalo ezicatshangelwa ukuba zwilisa uhulumende zimise umsebenzi. Abebandla le-ZANU-PF bona bathi uzancedisa ukulwisana nalabo abacatsha ngalezi nhlanganiso ekuphazamiseni ukuthula eZimbabwe bephambana le mithetho yelizwe. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalos Ziba uthi umthetho lo utshengisa ukuba amalungelo kaZulu awasananzwa elizweni.
IZimbabwe singenile ku-de facto one party state and isiqedisa ukungena de jure one party state. Ebesivelelithi lakho iZANU-PF ifuna ukuba isebenze iyodwa, iyo yodwa ibandla ke elivunyelwa iZimbabwe, iyo i-de facto. Kodwa kathe sebehambe bayakwenza ukube kube semthethweni. So i-creation of a one party state sebeyifake yaba semthethweni sokude jure. IZimbabwe is now a de jure one party state.
Lokhu kusekelwe ngummeli wewangi edayela ephalamende umnumzana Daniel Molokele.
Kuzaba nzima ukuthi ama-NGO asebenze kalula phakathi kwesigaba, phakathi kwabantu. Ngenxa yokuthi umthetho lo omutsha unikeza amandla amaningi kakhulu kuministry ukuthi akwanise ukuregister inhlanganiso, akwanise futhi ukuziregister.
Umolokeli uqhubeke esithi uthemba ukuba kuza kuba lendlela zokuba ungapasiswa ngumongameli.
Ngibona kungumthetho omubi kakhulu, usiya ngami haba umthetho lo awudluli ephalamendeni ngoba ungumthetho ozabisela iZimbabwe emuva kakhulu, ikakhulu uma sikhuluma ngendaba ze-democracy. So mina personally I'm 100% opposed to a private voluntary organization amendment bill. Ungumthetho omubi ongamelanga siwamukele njengamaZimbabwe.
Umsekeli we-ZANU-PF njalo ku-Central Committee yebandla leli umnumzana Munashe Mtutsa uthi ibandla le-ZANU-PF lizanqoba ukhetho kungelani lemthetho eselizweni.
Usekelo kodwa bananzelela ukuthi abantu balokhu belothando lebandla elaletha inkululeko ibandla leZANU-PF. iZANU-PF libandla elithwele izifiso zabantu, iZANU-PF libandla elithwele izifiso lezinqumo zenkululeko lempi yenkululeko. Yikho nje abantu bele that connection lebandla elaletha inkululeko.
Umsekeli kaMphathi Ntambo ozokwethula kwembiko uMnumzana Kindness Barata utshele Studio 7 ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo ezilandela imithetho yelizwe kazisoze ziphambaniseke umsebenzi loba ukuvalwa ngakho-ke zingesabi lutho. Uhlangothi lukahulumende weMelika olunikeza inhlanganiso eziningi kweleZimbabwe usizo lwemali olwe-United States Agency for International Development USAID luthi lumthetho uzaphazamisa umsebenzi walo ngendlela eziningi. Okwamanje i-USAID isinikeze uzulu weZimbabwe usizo olufika amabhiliyoni amane lengxenye amadola eMelika, 4.5 billion US dollars kusukela ngomnyaka 1980. Lokhu kusekelwe ngumanye nenhlanganiso ezizimeleyo oweZimbabwe Human Rights NGO Forum othi lumthetho ulakho ukwenza ukuba ilizwe liswele izigidi lezigidi zamadola eMelika ngomnyaka nxa usuqalile ukusebenza. Umthetho lo uzanikeza uhulumende amandla okuba avale inhlanganiso acabangela ukuba zifuna ukwenza umsebenzi ongahambelani nalokho ezikumelayo. Ngimele Studio 7 iseHarare, ngimndondolozi Ndlovu.
Ummeli weZimbabwe kwele South Africa uthi iofisi yakhe isilungele ukuphathisa inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ukubuyela ekhaya nxa ama-permit azo angesulwa ngoNhlangula. UThuso Khumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma labezindaba ePretoria lamhlanje, ummeli weZimbabwe kwele South Africa uMnumzana David Hamaziripi uthi uhulumende weZimbabwe usezilungiselele ukwemukela labo abazakhetha ukubuyela ekhaya. Uthe sebevule ikhasi ebulenjini be-internet lapho bonke abafuna ukubuyela ekhaya kuzafuze babhalise ukuqela lokubhalisa uncedo abaludinga uhulumende weZimbabwe kulolu hambo. Ngemva kwalolu hlelo kuzalandela olokuvulwa kwendawo zokubhalisa ezabelweni zonke zakwele South Africa.
Some ZIP holders have decided they want to go back to Zimbabwe and they need assistance.
Vanengi abalama permit la asebethe bafuna ukuphindela ekhaya. Yibo labo esithi kubo uhulumende weZimbabwe ufuna ukulisiza, wozani.
Giving you the opportunity to be able to take advantage of that assistance and facilitation that we can give.
UMnumzana Hamaziripi uvumile ukuthi ukubuyela ekhaya lokhu kuzaphazamisa abantwana besikolo. Uthe uncedo abaluphayo lugoqela ukuphathisa ngamabhasi okuhambisa ulabo abalesidingo esedlulisa amalawulo, ukudlulisa impahla zabo emngceleni zingathelanga lokunye. Ezinye izalwane zeZimbabwe sezemukele lelinyathelo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Lizwe Gwebu uthi lolu hlelo luzasiza ukuthi asebexotshiwe laba kwele South Africa babuyele ekhaya ngesizotha.
Siyakujabulela kakhulu makula ma-diploma ama-programs angaka lokhu zababalazo. Bezizoba nzima ukuthi zizohamba njani. Okunye kwakhona yikho kwenza ukuthi abantu begcine bengahambi, kakhulu okukhulunywa ngabantwana ukuthi kule nhlelo elizenziwayo for ukuthi ba-transfer abantwana from isayithi bakwazi ukufika abangene isikolo bengahluphekanga. Mina ngibona ngani sekujabulele kakhulu lokho.
UMnumzana Buthelezwe Nyathi okhokhela iqembu le-Boots elilwela ukuthi abaxotshwayo laba babuyele ngenhlonipho, laye uthi basemukela ngezandla zombili isimemezelo sommeli weZimbabwe eSouth Africa.
Ngithanda ukuthi sibonge kakhulu umsebenzi lo oyenziwa yi-government yaseZimbabwe through i-embassy lapha eSouth Africa. Thina siyi-Boots, i-Boots emelele ukuthi abantu kufanele bebuyele ekhaya, isithunzi sabo sihlangene, hayi ukuthi bedeportwa. Siyabonga kakhulu ukuthi i-embassy iyeza le-government yeZimbabwe izama ukuthi incedisane nathi.
Kodwa-ke sinesizalwane seZimbabwe uMnumzana Jabunyathi uthi lobanje elemukela lenyathelo kuyingozi ukubuyisela izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ekhaya kungalungiswanga izinto ezabaxotsha elizweni.
Kodwa kunento leyo ukuthi yini ebangela ukuthi abantu babaleke emizini yabo bazo into yodlame, into leyo imele ilungiswe because akuzukusiza ukuthi abantu babuyele bayohlala uRobert phakathi kodlame lo onze ukuthi babaleke. If into yomnotho abantu bangazama ukuze baziphilele if into yomnotho. But into engakho emele ilungise ingaba into yodlame.
Kusenjalo udaba lolabo abaphikisa ukuxotshwa kwabezimbabwe laba kwele South Africa luzangena emthethwandaba ngomabasa. Ingcitshi zithi kungenzeka umthethwandaba usesule isinqumo sokuxotshwa kwabezimbabwe laba, kumbe udlulisele phambili isikhathi sokuxotshwa kwabo, kumbe uvumelane lalesinqumo. Meresulo 7 ePretoria kwele South Africa, ngiyothuso Khumalo.
Amanye amalunga ebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora asemangalele kumthethwandaba. Inkokheli yaleli bandla ehlanganisela omnumzana Douglas Monzora lo Morgan Komichi kanye lonkosikazi Paulina Mpariwa Gwanyanya. Amalunga la athi baphikisa ubukhokheli bukaMonzora abathi gabukho emthethweni. Amalunga la agoqela umnumzana Elias Mutsuri ongelinye lamalunga asungula ibandla le-MDC endawonye lomnumzana lomuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Ukuzwa okuningi ngalolu daba sicoce lomnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDC kwele Melika.
Okuqala thina singama members, ama bona fide members awe MDC, abanye bethu abafana labo engineer Elias Mzuri babe khona from ekuqaleni ngo-1999 iparty ibandla le MDC lifonywa. So siyazi ukubana ibandla le MDC ukufonywa kwalo libandla elaqalwa ukumela izifiso zabantu lokulwela amalungelo abantu elizweni leZimbabwe, and libandla eli organize around abantu ibona abadecidayo ileadership eyomhlangano. It's not the other way around ukuthi ileadership yedecida ukuthi ngabobani okumele babe sebandleni. So okwenzakalayo ukuthi since kushona kukaMorgan Tsvangirai akula nto nje ebisenziwa ngendlela laphana. Waqala ngoChamisa engalandeli iconstitution yethu, wafosela ukutake over iparty emngcwabeni kaMorgan Tsvangirai okungekho emthethweni. Ibandla laya kwezomthetho ndaba laya faka icomplaint, iSupreme Court yagcina irulile ukubana uChamisa wangena ngendlela engasiyo evunyelwe iconstitution ye-MDC. Therefore kumele i-MDC ibuyele iyekwenza i-extraordinary congress according to iconstitution yayo ukwenzela ukukhetha-ke umuntu ozoba ngu-acting president, alungise-ke i-congress ukuthi yenzakale, and then i-congress le ingenzakala bese kukhethwa-ke ozoba ngumongameli umhlangano.
Osokukhathaza kathesi ke sokwangena uMonzora.
Indlela uMonzora angene ngayo la ayikho, akusiyo indlela esingathi ivunyelwa iconstitution yethu, njalo akusiyo indlela iSupreme Court judgment eyathi senze ngakhona izinto. So uMonzora laye uye wayenza the same thing enziwa ngoShamisa, instead of ukuthi aqoxe ama-structures abe yiwona aya kuCongress avotele umongameli. UMonzora into ayenzileyo uqoxe abangane bakhe wathi yibo asebe yi-National Council, wasesithi leyo National Council yiyo-ke simkhethile ukuthi abe ngu-president, and akuvumelekile lokho constitution yethu ama-structures iwakhethayo ngoba yiyo aya ku-Congress. So thina sizamile ukuxazulula udaba lolu internal, simazisa ukuthi into azenzayo azikho emthethweni ku-constitution yethu. Yena instead of ukuthi akhulumisane lathi azwe kahle ukuthi singakulungisa njani lokhu, yena wasekhetha ukuthi si-suspend. So siba yi-7 sasuspendwa, and bekumele ukuthi kubizwa ama-hearing siyohlaliswa phansi sithoniswe e-Harvest House ukuthi asilalele umthetho kaMonzora. So thina sithe hayi cha, Monzora okokuqala awusopresident wethu wena ngoba awukhethwanga ngendlela okumele ukuthi ngabe wakhethwa ngakhona, and sibona ukuthi kungangcono sidinge i-protection from ama-courts ngoba uMonzora inhloso yakhe ukuthi asi-abuse njengama-members awomhlangano ukuthi silandele okufunwa nguye ngaphandle kwe-constitution.
Ngokumhambisa phambi kumthethwandaba, yiphi impumela eliyifisa ukuyibona?
Well, okokuqala sifuna ukuthi i-court i-offer i-cease and desist order ukuthi uMonzora ayekele ukuqhubeka emaskarada as u-president we-party yena engazange avotele. Okwesibili sifuna ukuthi uMonzora i-court ingamnikezi i-power yokuthi abuse i-MDC yena engazange avotele ngabantu.
umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo sewebandla leMDC kwele Melika exoxa leStudio 7 eseVirginia khona pha kwele Melika. Sibuye saxoxa lesikhulumeli seMDC umnumzana Witness Dube othe lokho okwenziwa ngamalunga la ukuchithela abantu isikhathi ngoba umnumzana Monzora wakhethwa ngamalunga ebandla labo.
Silokudana kakhulu njengebandla le Movement for Democratic Change ukuthi amalunga amadala afana labo babo Mdzuri bayaba lesikhathi sokuthi badlale amadlwane besenza into abayaziyo ukuthi ayisebenzi bekhasela eziko nje bezikipa inhlonipho bezinqunula ebantwini ngento engekho iqiniso bayalazi ukuthi ubaba uMonzora wakhethwa ngokusemthethweni kuCongress yethu ekhona ekade khona njalo abakunanzelelayo kungananzelelwa ngumuntu wonke ukuthi amaCongress eMDC aya ephucuka esiba ngcono akusabi lobudlwangu dlwangu akusabi nje lento ezithile ezithizeno ngathi lezi kasihambisani ledemocracy abantu benza intando yabo bayenza ama nominations iningi lakhona liphuma umuntu ezimele yedwa kungela ophikisayo yikho zakala kuso isihlalo mhlawumbe sasingafuna nguye ubaba uMdzuri ngoba upresident wakhethwa kungelo phikisayo ubaba uMdzuri akula ngisho umuntu oyedwa weMDC labonabo akade labo esenza umbuthano wakhe wabona izindaba abazange bakwanisa ukuthi babe lezibindi nje zokuthi bakhulume ngoba bekwazi ukuthi ubukhokheli bukaMdzuri abucaci asiye umuntu ongakhokheli bandla kodwa namuhla qhi sebe siya kubona izindaba sebe siya ebantwaneni beZimbabwe nje besiyadla hala ngabo bese yadlala ngengqondo zabo.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDC esixoxelaye eHarare. Kwesivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uMongameli Joe Biden wele Melika uhlangene lomlawuli wedale lePhalamende webandla lama-Republicans uHouse Speaker Kevin McCarthy izolo behlaziya ngesikwelede selizwe. Ebuzwa zintatheli zindaba ngemva kwalumhlangano uMcCarthy uthe lezi nkulumo zihambe kuhle. ELePhilippines selinikeze imvumo abebutho lakwele Melika ukuthi angene ezinkambeni eziningi zabebutho elizweni lelo ukuze ancedise ukulolonga amasotsha ngesikhathi lelo lizwe libhekane lokwethuselwa ngele China. Lesi sivumelwano senziwe kwethekeleleni komphathintambo wezomvikela kwele Melika umnumzana Lloyd Austin okwensuku ezimbili kwele Philippines. Umongameli Alexander Lukashenko obekwele Zimbabwe okwensuku ezintathu wethulele ilizwe amathalakitha ama-combine harvesters lokunye okungaziwa ukuba kuzathathwa ngubani. Uhulumende uthi konke lokhu kuphansi kohlelo olulesikhathi lwasungulwa eZimbabwe olwemtshina yokulima. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma ilunga lezanu PF kanye lomnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe ekwele Melika. UChuma usungula lingxoxo.
Sukela siba lobudlelwane leBelarus ngo-2019 sibonile untshintsho olwenzakeleyo ukubana besokusiba le mechanization ehlangothini lwe-agriculture kithi nga siyakwazi ukubana sithole i-high yield ku-agriculture bekufuze vele sihambe ngomgwaqo nalowo owe-mechanization ukuthi sibe leqiniso ukubana ama-yields ethu per hectare ayakhula and lokhu kwenzakala nxa lisebenzisa imitshina and ilizwe leBelarus lilazo into lezo lezisidingayo. Sabona amatrakitha ama-combined harvester lento ezingene ezabuya zazoncedisa ngo-2019 kwafana sisuka lobudlelwano nalwana ngemva kokubana umongameli ethe wayavakasha elizweni lonalela lakathe sibonile futhi kucommissioner futhi imitshina eminingi etshiyeneyo oguqela amatrakitha nalawa ama-combined harvester lezinto ezinjalo. Nxa ukhangele ngohlangothi lonalolu olwentuduko angibonti ungasola into enjalo kusola nje umuntu oyabe engafuni ubana kuphumelele kwinto lokhu efunda kunasehloku sisebenzisa amakhuba akudala kodwa ngendlela ye-mechanization yibudlelano oburayithi kakhulu sibili obubhenefitha kuphela ilizwe leZimbabwe at the end of the day.
Yes, yakuzwa kakhulu ke Golide ukuthi singenze ubaba uDan Moyo. Moyo uyamuzwa lapho Golide yakhuluma. Wena ubona lokhu yaphuma ngikona.
Wena ukuqala kumele sicale sizibuze ukuthi uLukashenko ngumuntu onjani. ULukashenko uyidictator, urana i-authoritarian government eBelarus. And akakufihli uzibiza yena, uzibiza the last dictator in Europe. And umuntu onjalo ukuthi thina sibe lobudlelwane laye, sivele thina silenkinga zethu ezikhangelelane lokuthi umbuso weZimbabwe lawo uquestionable ngoba iZanu PF ilama tendencies awe dictatorship afana layo uLukashenko. So singathi nje yikho lokhu abathi beds of the same feather flock together. So in terms of izinto ezilethwa nguLukashenko ezikhulunywa ngoGolide la ezifana le-machinal equipment lama-bus lani lokhu kunye seke sasithezwa ukukhulunywa, we don't know ama-underlying details ama-agreement lawo ukuthi yena uLukashenko uthola ini in return. Khona manje siyazi ukuthi usaphotana le-Russia e-invade i-Ukraine, a sovereign country i-Ukraine, and uLukashenko ngomunye walabo abathana lo Putin ukuthi baqhubeke ngokulwisana le-Ukraine over nothing at all just because i-Russia ifuna ukuexpanda i-territory yayo. So iZimbabwe sihlala sikhumplena ngama-sanctions, kodwa izinto ezifana lalezi ubudlelwano obunje nje yizo izinto ezenza ukuthi ama-sanctions aqhubekele phambili, ngoba awekho amazwe a-progressive angavumelana lokuthi iZimbabwe ibidlelana nabantu abafana loLukashenko.
Uyamuzwa lapho-ke Golide yakhuluma umoya uthi hayi bantu phela lezi zimbila zantabani, so-ke ngabantu abancindezela uZulu lezi zinto ezinjalo, so badla ndawonye.
Ngizakubuyisela emuva emnyakeni ubaba uMandela ese-United States of America ebuzwa ngendaba yokubana yindaba iSouth Africa ibinobudlelwano labantu abanjabo lokuze Fidel Castro labantu abanjeyana kukhangeleka ukuthona njengabantu ade bengaphathi kuhle ezindaweni ezinye. Waphendula wathi kona the problem I think is what the problem with you is that you want to make your enemies our enemies, and it's not necessarily that way. They can be your enemies, but they are not our enemies. They've supported our struggle not only through moral support, but they've also availed resources to our disposal so that we fight this war of apartheid. So kuyafana lakhona also khulunywa ngumfowethu uMoyo ubana kumbe ulokuzeni umongameli weBelarus angabe elama problems angabe elawo e-Europe ngale. Asingeni ndawo thina, thina lapha sisiyenza i-TCTs into ethi khona what are we getting out of ubudlelwano bethu leBelarus? Hatshi bani iBelarus idlelana njani nabanye abantu. Kathesi usekhuluma ngendaba e-Russia le-Ukraine. Siyakwazi ukubana i-Russia indaba yabo yaqala kudala some years ago, maybe even 20 years ago. So ukuthi bona badlelana njani ngale, thina kasingeni ndawo. Thina esikufunayo yikuthi bona sibe lokuthuthuka esigabeni se-agriculture nga.
Ye, khona-ke baba Moyo, amatrakita lawa vele ayangaphi, azuzwa mbani, njalo lokuthi vele izivumelwano zangkhona zime kanje kanje lizwe kuthiwani baba Moyo?
Mina angazi noma ubuza uGolide, ngoba mina ngokwazi kwami izinto lezi ngabuza umphakathi ukuthi ngabobani asebetholile lamatrakita is very shady. So akukho clear vele lokuthi adistributwa ngalophi uhlobo, and obviously it's on partisan lines. Wathola ukuthi abantu bezani babawathola, and lakhona futhi only a few of them abadlelana lalabo ababusayo.
Nanto kulomba udaba Golide,
ama-tractor lawana aya kuma-commercial farmers, and akukhethelekile ukubana umuntu ngubani nxa sesibuya edabeni olunjalo. Sikhuluma kunje, so bakhona abanye abantu abaku-opposition abathatha ama-plaza nanamakhulu, abanye bangikhona yena le imitshina yabo yayo kuqala ngo-2019 laphana balayo emapulazini yabo. Yinto kuphela abangadlelani iqiniso abantu bona labana, njengoba nje baqhambela namanga even sikhuluma ngodaba lwamapulazi, abanye babesithi hayi into zezandla lezi zingangeni lingathathi, kodwa abanye babo especially abakhulu babo bathatha amapulazi balawo kade sikhuluma.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla leZanu PF, lo mnumzana ngiyaxolisa, lo mnumzana Dan Moyo okubandla le-MDC bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthakazelele usuku lwakhe lokuzalwa namhla efikisa iminyaka engama-45 eloba enkundleni yakhe ye-Twitter uChamisa uthe usuku lolu luza lotshintsho lentokozo. Umnumzana Chamisa ucele abangane bakhe ukuthi bamncedise ukukhulekela inhlakanipho ukuze abe ngumholi othembakeleyo njalo osebenza katalala. Abantu abaningi abagoqela bebandla lakhe bamenzele amhlophe bamthembisa ukumvotela ukuze anqobe umongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho oluzayo. Sixoxe lelunga le-CCC umnumzana Edwin Dlovu ongukhansila wakoBulawayo yena othi bayajabula ndawonye lomkhokheli wabo namhla.
Lamhlanje lilanga elikhulu, siyathokoza, siyajabula, kuyinto enhle kakhulu umongameli webandla lethu le-Citizens Coalition for Change, u-Advocate Nelson Chamisa, wenelise iminyaka engamashumi amane lanhlanu, 45 years. Siyathokoza kakhulu, sithi thina kuyisiqalo ke sokuthokoza kwela lo mnyaka ka-2023 esasingene kiwo, ngoba sikhangelela ukuthi ngemva kokuba umongameli eneliselwe iminyaka ukhetho luzabuya ke ngontulikazi ke kumbe ngo-August. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lizanqoba okumangalisayo umongameli wethu ahambe e-State House. Yikho sithokoza laye-ke ilanga lakhe lokuzalwa, ikanti-ke sisithi thina yisiqalo-ke sokuthokoza kuyena lo mnyaka. Kuyinto enhle kakhulu, sijabula laye ukaChamisa, sijabula lemuli yakhe, sijabula lo Zulu weZimbabwe wonke jikelele. Lamhlanje lilanga elikhulu-ke umongameli wethu enelisakhona-ke iminyaka engamashumi amane lanhlanu.
Abanye babandlofu bathi uChamisa engaba losekelo abuye abe lokuhlakanipha akukhulekelayo, kodwa nxa lingelazo ingatsha zebandla elizweni jikelele esingathi ngama-structures ngesiNgisi, lidlala njengesikhathi kalisoze linqobe kulolu khetho.
Nxa kuyiwa ekukhethweni ke lwelizwe, kukhethwa ama-councillors, kukhethwa amalunga edale lephalamende, ama-senators lomongameli, kakusebenzi ama-structures, kodwa ke kusebenza ke i-voters roll, abantu abayenelisa ukubhalisa amagama ukuthi bahambe ke bayekhetha bayevota. Yikho ke siyakwenza khona lokho, abantu siyabarejista. Ngikhuluma kunje ke mina njengokhansela kakawadi 80 koBulawayo, kusukela umnyaka nalowo uqala kufika lamhlanje sengihambe labantu ke abafika i-150 ukuyabhalisa amagama ukuthi benelise ukuvota. Njengebandla ke sizilungiselele abantu babhalisa. Sesigijimela lona leli nani esilifunayo, ngoba sifuna i-6 million votes babhalisa abantu. Njalo siyalethemba lokuthi umongameli wethu ke uzanqoba ke ulobuhlakaniphi, ulobuciko obukhulu kakhulu. Okusimangalisayo nje, okusihlekisayo, yikuthi ke ibandla leZANU-P F esikhathini esiningi yilo elikhala ngokuthi ama-structures ye-CCC kabonakali lifuna ukwazi ama-structures ethu, kambe lifuna ukuwasa ngaphi?
Umnumzana Edwin Dlovu ngukhansila wakoBulawayo olilunga le-CCC. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Belilalele umsakazo we-Studio 7 ye-Voice of America, sisakaza sise-Washington DC. Olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi, sitha sidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.